phila sibone ngani nje isitshengisa ukubana sokulohlupho kuzekazi leZansi Afrika la lamaqoqo amazwe eZansi Afrika ngoba sebesethe lokho kutsha ngesilungu yiwrong precedence eyokuthi sebezathi iloba vele izimiso zabo okufuze zilandele anduba ukhetho ukuthiwe luyahlonipheka njalo lukhululekile njalo futhi luveza impumela yalokho okuthiwa ngabantu sesinanzelela ukuthi sebengani bayehluka kukho lokho sebekuthiya sebesebenzisa okunye esingakwaziyo ukuthi yikuphi sinanzelela phela ukuthi izimiso zabo eziningi ezazifakiwe ukhetho lweZimbabwe kaluzifinyelelanga lwalungaphansi kwazo kodwa-ke njengoba sikwazi ukuthi laba besenza nje abanye bangikhona babethunywe ngohulumende babo abanye nxasusizwa kuthiwa kwakungamapholisa kumbe amasotsha kumbe laba abasebenza kwezomvikela kwalawo mazwe umsebenzi wabo wawuvele ucacile ukuthi kumele babuye bazoncedisa uhulumende lo ofuna ukubusa ovele ebusa eZimbabwe ukuthi aqhubekele phambili ephiwe imvumo lama-blessings ngesilungu yibo phela so iripoti leyi thina siyibona nje indlela yokublesa okwenzakala eZimbabwe kodwa itsho ukuthi yikho futhi okusokuzayenzakala eMalawi yikho kuyayenzakala eMozambique eLesotho eNamibia leSouth Africa lapho kulokhetho phela olunye olulandelayo nje eminyakeni yona le mibili esizabakiwe
manje lina njengenhlanganiso ezizimeleyo likhona ininyathelo elizalithatha ngodaba lona
inyathelo siyavela salithatha sesivele sikubonile ukuthi lokhu yinto ezenzakala emhlanganweni wenhlanganiso evela amalungelo abantu owawubuthene eMalawi kuzenzakala lo enkokheli zamazwe senza izinqumo ezithile ezaziphathelane lalokhu okokuqala sathi thina kuzafuze sikhankasele ukuthi inhlanganiso ze-SADC zibuyisele ugatha lwenkantolo okuthiwa yi-SADC tribunal lulunike la malungelo okuthi lwenelise ukuzwa izikhalazo zokhetho nxa zivela kusizalwane ze-SADC.